ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanupiyefu esithi ngama-primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu yinhlanganiso ekholelwa kudemokhrasi, uba nxa kunomuntu ongasuthisekanga akhale, angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi i-Politburo ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu kade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzwile okuthiwa yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke idemokhrasi epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo, sikhangele izinto ngendlela zonke, asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lama-runners azayenziwa kwezindawo lapho okungazange kube lesidingo sakhonokho. Abantu bona labo abakhethiweyo yiwo asebezamela ibandla lethu leZANU-PF ukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunye ukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini, ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke, abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu, ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota, baliswa ukuvota. Kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process, into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho-ke akula muntu esingathi kumbe udliwe, kodwa siyakwazi ukubana hhayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu leZANU-PF. Yindlela esikhangela ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo eleZANU-PF. Asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumule khonapha. Ye, siyakwazi bangaba khona abangakhulona bethini, kodwa njengoba ngithilo siyavula thina internal process. Unxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili, ngoba yikho esikukhangeleleyo. Into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.